o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 7 kumbimbitho 2019 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozibandlela.
Vele sekunzima lokuphila kwangkhona, sokuze kulula vele ukushiya imota zabantu bezama ukugada ujova lokuhamba ngenyawo lapho kusiduze khona, ngoba hhayi ifila ngkhona vele ayisayenzi, namafutha asedura.
Usiba lokholo we-Reserve Bank of Zimbabwe uthi umthelo wamafutha ezimota uphezulu kakhulu, ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yamafutha.
Abantu sebedubekile kakhulu, impilo yabo yonke kakukho okunye abakwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe kudubekeni. Kunzima ukuthi umguqule abone umehluko kusenzakala empilweni yakhe kalula.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili eza kuba imcebisa kunhlangothi yezijeneyo zikahulumende wakhe e-Presidential Advisory Council. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozibandlela. Iziphathamandla zogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe zithi izithunywa ze-United Nations Human Rights Council zizafika eZimbabwe maduze. Zithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uvumile ukuthi i-United Nations izecwayisisa lolu daba ngoba kungela lutho olubi abangalufihla. Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangutsika uthi umthelo wamafutha ezimota uqonge kakhulu, ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yawo. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma kukomiti yepharlamente ebona ngamandla kagesi lamafutha Energy and Power Development namhlanje eHarare, uMangutsika uthe umthelo ofaka kuntengo yamafutha omkhulu kabi. Intengo yamafutha ezimbota yakhwela ngesilinganiso esingangekhulu lamashumi amahlanu ekhulwini, i-150% ngenyanga kazibandlela, okwabangela ukutshengisela kwaqoqwa inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Lokhu kuqonga kwentengo yamafutha ngokusho kukaMangutsika kwabengela ukwehla kwenani lamafutha asetshenziswa elizweni ngoba iningi lingasenelisi ukuwathenga.
Thina esikholwa kukho yikuthi uhulumende ayehlise nje ngehlephu umthelo wamafutha angena kuleli. Lokhu kuzasiza ekuthini intengo yalawo mafutha izakwehla.
Uhulumende uthola amadola lamasenti amahlanu, $2.05 kumadola amathathu lamasenti angamashumi amathathu lane, $3.34 kulitha elilodwa. Lokhu kutsho ukuthi isilinganiso esilikhulu sentengo yamafutha siya kuhulumende. umangutsha ubuye wathi indwendwe zezimota ezidinga amafutha ukuhambisa zizaphela kuyena lenyanga ngoba ibhanga elikhulu liphatheka kundlela zokubona ukuthi amafutha abuya elizweni masinya. Uthe isizathu ebesenza amafutha yaswelakale ngesokuthi indlela zokubhadala lawo mafutha kanye lokuwaletha elizweni beziphuziswa ngamabhanga aphandle akade ethatha isikhathi eside ukuze avume izincwadi zokuthenga amafutha ngesikwelede ezaziwa ngokuthi ngama letters of credit ngesiNgisi. Kodwa iningi labantu abakhulume le Studio 7 bathe sokuyisikhathi umangujika yelokhu ethembisa ukuthi amafutha ezimoto azatholakala. Umnumzana Thembelihle Sihwa, isakhamuzi seHarare, utshele iStudio 7 ukuthi loba amafutha eqhubeka eswelakala kubalulekile ukuthi uhulumende ehlise intengo yawo ngoba uZulu akasenelisi ukuwathenga. Usikwa uthi akasenelisi ukuthi ashayele imota yakhe siya emsebenzini ngoba intengo yamafutha ayisamvumeli ukuthi ashayele nsuku zonke.
Intengo yefuel ayiningi vele, sokunzima lokuphila kwangkhona. Sokuze kulula vele ukushiya imota abantu bezama ukugada umjova lokuhamba ngenyawo lapho kuseduze khona ngoba hayi ifuel yangkhona vele ayisayenzi, amafutha asedura. Ngela sisagwanisa senelisti nohamba ngemoto emsebenzini.
Ngomvulo uhulumende wazise amakampani aledwala leMelika ayenelisa ukuzithengela amafutha okusebenzisa ukuthi bazithengele ngoba ukusilela kwalawo mafutha kuqhubekela phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili eza kuba imcebisa kunhlangothi ezitshiyeneyo zikahulumende wakhe e-Presidential Advisory Council. Umongameli Mnangagwa uthi amalunga la wona azingcwethi esigabeni ezigoqela amabhizimusi ezokulima lezokwethulwa kwemibiko azamncedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ezinye zalezingcwethi kuzigaba eseziqanjiwe ngomnumzana Busisa Moyo uTrevor Ncubelo Nkosikazi Lindiwe Sibanda. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi exoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Okay.
Belikwazi na ukuthi
lona bekulicebe lihle uma ngabe lokhu bekusenzeka ezweni eligondileyo lezinto zalo zonke ezisendleleni eqondileyo. Uhulumende wezano ekhokhelwa ngumlangagwa eZimbabwe akayilungelanga indlela yokuthi angaza xhashwe ngabantu abanjengabo Trevor Ncube labo bonke ababalisweyo, abantu esibazi ukuthi isihlabani lapho emisebenzini yabo kwezokukhipha imibiko kwezamaphephandaba, ngabantu phela abahloniphekayo. Kodwa ke ukuthi abahudula abalethe kuye ukuthi bangcisane la imbona zathi kubangcolisa ngoba izani sifike esimeni lapho okungasela sepa engakwazi ukuthi ngayigeza ilungi buye futhi iyamukeleke.
Kodwa sibazwile bekhuluma ukuthi bayabona ukuthi ingxaki ingapi njalo bazazama ukugcwalisa lezo sikhexe ezikuhulumende. Zonke izixwayiso azisoze zizwakale kumongameli.
Ukubeka kahle ukuthi bathi bazogcwalisa isikhexe, izani ifana lomhlathi ovele ungesenawo amazinyo. Ukuthi ungayadinga amazinyo amatsha uthi uzowahloma bese uwathatha lowo mhlathi uhlafuna ngawo ngeke kusebenze. Bonke laba bantu bangabe bekhuluma kahle ngemisebenzi abayiphiwe ngoba bazothola intshontsho, bazohola, bazophiwa imali. Yiyo yodwa into abazoyithola lapho, kodwa akulasizo abazolinika uhulumende kaMnangagwa. Angithi uyayibona lindoda engudokotela yaselipanele uMthuli Ncube, indoda ebihlonipheka mpela, abantu beyibhekele phezulu ukuthi izothi uma ingafika laphana inyathele kulunge yonke into. Bekubona ukuthi kwenzekani ukugatsha oluphethe ukuthuthuka kwezomnotho nemali ngesikhathi engenile kuzofika manje. Uyayibona yini into enhle eguqukile eyenzekile ngaphandle kokuthi yonke into isibole ngamandla umuntu katele inkomo ezakhe namhlanje sokuqha inkomo yakho isilinganiso sawo silingana lembuzi ngikhuluma into zama RTGS nama US dollar esilinganisweni semarket ukuthi manje sekumi kanjani yikho umbone selethe izim dollar eyiletha ngomnyango wangasese yikho ke labo o Trevor Ncube labo bonke ababaqokwe bangeniswa kulento bazophuma nabo benuka iphunga lezano ngoba ayikho into enhle engalunga uma isike yaphuza mthombo omunye lezano.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umthethwandaba we-Constitutional Court uthi udaba lwendlela unkosikazi Grace Mgabe athola ngayo isicoco se-PhD kumele luthoniswe. Owayengumholi wekolishi le-University of Zimbabwe umnumzana Levi Nyakura weteswa icala lokupha unkosikazi Mgabe isicoco lesi yena engafundanga wafika kusigaba esifaneleyo. Iphepha ndaba likahulumende leThe Herald lithi umahluli uLuke Malaba uthe uNyakura wasebenzisa umthetho ongayisiwo emizameni yokuthi udaba lolu lulahlwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mtholi Ncube uthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iqhubeka kuhle njalo uZulu kumele akhangelele inguquko enhle ngenyanga kaMfumfu lonyaka. Uncube wethule amazwi la izolo ekhonapha eMelika lapho ahlangane khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika. UChris Gande weStudio 7 obesemhlanganweni lo njalo usethulele loludaba.
Uncube uthe uhulumende uphakathi kohlelo lokubandulula amankampani akhe athiwa ngama-parastatals ngesiNgisi afana leziphala ze-GMB lenkampani yamandla kagetsi eyezesa. Uncube ongafunanga ukuthi amazwi akhe athathwe kumbe ukuthi athathwe umfanekiso kamabonakude uthe amanye amankampani azamanyaniswa ingatsha zawo ukuze asebenze kahle. Uthe uhulumende kakhathazwa izijeziso zenotho ngoba okufunwa ukuthi kwenziwe ukususwa izijeziso lezi okufana lokuhlonitshwa kwelungelo likaZulu lokunye kuvele kuzenziwa. Uncube uthi ilizwe leZimbabwe linothile kakhulu okufunakalayo nje ukuthi kudonswe ndawonye okuyikho osekusenzakala ngoba kule nkulumo zamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Izizalane zeZimbabwe ebezisemhlanganweni lo zisele zilembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe kanti vele liqonda ngapi ngalesi sikhathi. Umnumzana Quiet Ncube ngomunye obesemhlanganweni lo kesizwe imbono yakhe.
Into ekhona ikuthi Zimbabwe abantu sebedubekile kakhulu. Impilo yabo yonke kakukho okunye abakwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe kudubekeni. Kunzima ukuthi umguqule abone umehluko usenzakala empilweni yakhe kalula. Kuzathatha isikhathi. Uhulumende omutsha angitsho ukuthi ngiyamsupporta, lingangithathi ngenye indlela. But I think we need to give these people a chance.
Unkosazana Pel Matibe uthi inkulumo kaNcube ibinhle kodwa okusalayo ukuthi kubonakale izithelo zenhlelo zikahulumende ngoba esithi uNcube ubezwakala njengomuntu othengisa ubuhle belizwe nje kuphela. Kodwa umnumzana Denmoyo ophatheke kwezombusazwe uthe uNcube kazange aphendule kuhle imibuzo kade eyibuzwa ngabantu ngoba ubefuna ukuthi kuzwakale sengathi ilizwe lisesimeni esihle wona umnotho ukhanya usiya nganxele.
I think into ezingazikhulumileyo on paper ze sounders izinto ezipromisayo kakhulu. Kodwa ngombono wami lanxa ngisizwa nje from izizalwane zeZimbabwe eziningi on the ground izinto azikho as indlela engathi uminister uzibeka ngakhona ukuthi into zonke ngathi ziyaphumelela siyaphambili ngoba okuningi imali emabhenki lokhu ingekho abantu izimali zabo bakwanisa ukuzi-accessa ngoba yi-cash akula foreign currency intengo yezinto sezikhuphukile and sekusiba lama-shortages and utshilo uminister ukuthi well because of ama-changes abawenzayo i-inflation ukushuthi ukukhuphuka kwentengo yezinto into abayi-expectayo ukuthi izoqhubeka until maybe ngo-October sizoqala ukubona maybe inflation yakhona isisehla. Okungidanisileyo yikuthi uminister ungathi akazange afuna ukuthi aphumele egcekeni ngento ezifana le-corruption. Kuzwakale ngathi uyadefenda ukuthi i-corruption ungathi ayivamisanga kakhulu.
Umnumzana Quiet Ncube uthi lanxa umphathintambo uNcube ekhulume ngobuhle belizwe kunzima ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leMelika zibuyele ekhaya ziyesungula amabhizimusi ngoba kungela siqiniseko sokuthi amabhizimusi abo awasoze ahuquluzwe.
Uminister of Finance uyawazi umsebenzi wakhe njalo uyakwazi ukucaculula lokuchasisa ngendlela esobala enza ukuthi lo muntu kazana uyezwa ukuthi ukhuluma ngayo. Yinto engithokozele kakhulu amabala akhe asebenzisayo nanxa ekhuluma ngesikhiwa uyachasisa ukwenzela ukuthi lo muntu kazana nje unkwamba ezwe ukuthi kukhulunywa ngani. Izimali zivele ezinzima ukuthi uzichasise. I-finance, i-economy, ayisiyo into elula ongayichasisa obala ngesilungu esaziwa ngumuntu wonke. But uyazama sibili, nami kungundithokozisile.
UNcube utshele lumhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe ulendlela akhulumisana ngazo lo hulumende weMelika okokuthi abantu bengayengwa yilokho okulotshwa zintatheli zindaba ezithi akula kuzwana lo hulumende kamongameli Donald Trump weMelika leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Go live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngelanga labesifazana elinanzwa emhlabeni jikelele kusasa. Lingasithumela inombolo zenu ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhulumende weZimbabwe seqhatshe enye inkampani yakweMelika ebikwa yilobudlelwano lomongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump ukuze ikhulumisane lohulumende wakhe esule izijeziso zenotho azethesa amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. LeZimbabwe libhadale inkampani yeBillard Partners imali engange-500,000 ukuze iqhubele umsebenzi. Inyathelo leli liza ngemva kokuqheliswa kwezijeziso zeMelika phezu kwamalunga eZANU-PF ngumongameli Trump kunsukwana ezedluleyo, okuyinto echotozwe kakhulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko izolo esola izijeziso zeMelika lezi kanye leze-European Union esithi ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele. Kodwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe sikulandule lokhu embikweni esiwethule namuhla. Sisithi izijeziso lezi ziphazamisa kuphela amalunga eZANU-PF eziwajongileyo angamachumi ayisishiyagalombili lane kanye lamankampani alobudlelwano leZANU-PF angamashumi amahlanu lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Mina ngilokudana zilokumangalisayo ngibuye njalo ngethuki ukuthi kathi mhlawumbe kathi kubona kuyachiyana yini kumbe mhlawumbe abantu babelezi njongo ezishiyeneyo. Ngiye sengifithi khona ngigcwalisele ukuthi kodwa kungethusi lokho ngoba abakwenzayo labo babengabancindezeli bethu la izolo kuthi mhlawumbe lakathe sabasifisela okuhle ngoba nxa ngikhangela mina umntwana ozalwayo namhla ezalwa egijima uzalwa akadodombela acathule abuye ayenze njani azacine sehamba esambe bese gijima. Abantu laba bakhanya kade bejahe kakhulu ngemva komumo esiphume kuyo umumo wombuso lwana oludlulileyo obunzima kakhulu oyiwo kade esithese sikhangele umnankagwa wabuya wenza into enhle umangalisayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kumbali yelizwe leZimbabwe. Ngitsho la izolo kusese ngo-1980 lakubani kusese izaphu lezanu awuzange kube lokhetho olukhululekileyo kwakule khetho olusabekayo olubi olokuthuselo lokunjani. Kodwa kathesi namhlanje ngikhuluma nginje ukhetho olukhona olube khona olukhetho khokelwe babumnankagwa luyamangalisa kodwa lugcine nje soluphonga ungcoliswa ngezinye izinto ngemva kokhetho ukudutshulwa kwabantu kwana landi okwathi kungaphathelana ngale ukuthi ukhetho luqhutshwe njani. Kodwa ke ngala amazwe ngawo eBotswana uPresident uMongameli weBotswana ukuthi uthini khangele South Africa uyabuya kade so Ramaphosa uyabuya leqembu liqula lakhe bayasincedisa ukuthi ihlelo lethu lukhambe bayatsho njalo ukuthi ama-sanctions asuswe kanti bona babafuna thina sihlale sihlupheka ngobani bona babafuna ama-sanctions ehlale khona phakathi kwethu thina siyakuzonda kakhulu khona ukuthi abantu bengakuboni ukuthi abantu bayahlupheka kuleli lizwe.
Ubaba uNdlovu uyakhuluma lapho ubaba uGawule njalo sibone uhulumende kababa uMnankagwa eqhatsha enye inkampani yakwelemelika ukuze imkhulumele lohulumende kababa uDonald Trump esule izijeziso ubona ephumelela yini khonapho?
Ngibona ngani ikudlalisa imali kudlalisa ama-resources ukuthi kudinga umuntu ozake asikhulumela leMelika. Abadala bathi ungathanda ukudinga umthakathi kwesinye isikhathi uyagcina umbamba egumeni ubamba unyoko obuthakathi. Yikho lami ngibona ngani umthakathi okhona osilethela ama-sanctions kukhona lapha eZimbabwe yithi ngokwethu abantu beZimbabwe ibandla leZANU-PF uhulumende okhona. Indaba yama-sanctions ukuze ama-sanctions aphume ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi lungele loluntu liyaqakathekiswa elizweni. Kuyazenzakalela kodwa ukuthi ama-sanctions aphume akudingakali ukuthi size sihambe siye lobha siyecela ukuthi kaphume. UMgabe ephumile esikhundleni sathaba kakhulu sathi uMgabe besincindezela kodwa sikhangela abantu asebefile ngemva kokuphuma kukaMgabe sokubusa laba abakhona kathe sebebaningi kakhulu. Sikhangele abemalungelo oluntu, sikhangele abamelela izisebenzi, sikhangele amalunga ephalamente MDC Alliance asebothiwa avalelwe sikhuluma kanje basesitokisini baningi kakhulu. Bese siphuma phande sithi hayi ama-sanctions kaphume bakithi thina silunge kakhulu. Umthakathi uphakathi eyadini yethu khona lapha emzini wethu asizilungisise thina. Ulungelo loluntu kaluhlonitshwe kungenziwa khona lokho ngibona ingazathi mina ama-sanctions azaziphumela wodwa.
Baba uGawule isigodlo seMelika eZimbabwe sethule umbiko namuhla sikulandula ukuthi izijeziso zenotho lezi ziphazamisa uzulu weZimbabwe ijikelele isithi izijeziso lezi ziphazamisa abantu beZANU-PF kuphela bona laba abajeziswayo.
Into le abayikhulumayo yincwala ngokuthi inqabe sithi bona izithetho lezi ngezikhangela iziphatha amandla zeZANU-PF ngabona ngabantu abahlala kumbe angikwazi kumbe bahlale esihlengeni solwandle abangayazi impilo yabantu ukuthi abantu bezimbabwe kanjani kufana nomuntu othi yena nxa izulu lisina esiqintini ethi uzathi izulu lina ensimini yakhe kuphela ngabantu abalahlekileyo labo into leyo abayikhulumayo ayisoze yafakenza umuntu ohlupheka layo ngumuntu ovele nguzulu wonke wezimbabwe bonabo abantu abathi babathagetile bani abahlupheki ngitsho ngamanga lawo ukuthi bayahlupheka kumbe bathini abahluphekayo nguzulu wonke ama-sanctions ahlupha uzulu wonke okhona uwonke wonke lo into mina emangalisayo yikuthi kanti bonabo abantu bona balamehlo anganani ukuthi besuka khona le America amehlo abo enokukhali ayibona isibo lothi lwezimbabwe lapha besehlilwa yikubonwa ngu-Cyril Ramaphosa kambe ukhona upresident omuhle njengo-Cyril Ramaphosa bona ukhona upresident omuhle njengolokuzeni upresident weBotswana amadoda anjenganalana nxa ungazitshela sizalezi mntu ngamele ukuthi yena upresident ongamqamba kade sona even uDonald Trump cannot match Cyril Ramaphosa
kuyiphethe baba uNdlovu
singathi thina umgabe wayengcono ngoba ekucineni kwakhe abantu wayengasabahlukuluzi ngale ndlela esesibona abantu behlukuluza ngayo yikho-ke thina njengebandla le-MDC Alliance sithi thina abatshintshe abaguqule izenzo abantu bezanu-PF ama-sanctions aphume abona muntu owafunayo kodwa ahamba ngezenzo sesiguqule izenzo zethu hathi ngomlomo hathi ukuhlabela uRamaphosa kuthiwe muhle kakhulu lathi siyambona muhle mna ngigagwalayo kabe muhle phila kanti wayena angafuni ukuba muhle njengoRamaphosa
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoebandla le-MDC ubekhuluma endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule. EliZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo abesifazana ele-International Women's Day kusasa. Umphathintambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi umkhosi wokunanza leli langa uzaqhutshelwa eGokwe South lapho umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati aza kuba engumhlonitshwa.
Okutsho ukuthi kusasa sine-celebration ye-International Women's Day siyayenzela eGokwe e-GNB Board Center ukuthi ukuthi singose Midlands labanye ukuthi sizocelebrate sidinga sibili ukuthi si-celebrate ayikhona ukuthi sibe sihlala silokhu sikhuluma ngezinto ezimbi ezingenzakaliyo kumbe ezenzakala kubomama khathesi sifuna ukutshintsha abathi ngesilungu narrative sikhulume ngokuhle okwenziwe ngomama kumbe okwenziwa ngomama singathi thina ungazukhangelisise noma singakastiki khona kodwa sokulabo mama abathize abalamabhizinisi sokulabo mama abathize abakupolitika abangamaminister sokulabo mama abathize abadrive amafemu eChina amanjinela konke lokhana kumele sikuthathe sokuthaya emgceke abantu sikucelebrate ukuthi hayi silabo mama sebesenza izinto ezinhle ezivokekayo
yeah.
Bese kusithi lokhana okubi okokucindezelo okwamarepu okwe-domestic violence sibe sesibambana njengabomama labo baba sibe le strategy yokukucitsha but inyanga le ngeyethu mama ake siduduzeleni sithakazelele okuhle okwenziwa ngomama.
Yikho lokho eliyabe likukhuluma yini emhlanganweni lowo? Babe khona besifazana abantu makhaza kumbe kuyabe kulesiphatha amandla kuphela?
Kuyabe kugcwele ngoba sibiza omama bonke. Kuyabe kule thousands of people. But okunye esikwenzileyo ukuthi omama babuye nemisebenzi yabo yezandla. So kuyabe kubukiswa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama. Nalelo langa so iprogram yethu ithi sifike ekuseni lo mhlonitshwa sizabhoda sibone ukuthi omama imithungo yabo izilimo zabo izifuyo zabo konke nje okuhle abakwenzayo azabe bekutshengisela khonapho
unkosikazi Sthembiso Nyoni ngumphathi ntambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.